So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 22 kumpandula 2022. Igama nguntungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla wacela ukuthi izijeziso zenotho athi zetheswa eZimbabwe kumele zisuswe ngoba zivimba intuthuko yelizwe.
Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi ukubambana kutshona. Betsheliwe futhi beligqoka amaregalia yenu. Beke betshone bendawonye khona bebonta abachayani. Kwehlukanwe ngembono kuchasiselwe ukuthi why thina sinje, why thina sibona ngalindlela.
Abantu abavela kunhlangothi zempilo ezehlukeneyo bathe gwaqa kobulawayo emkhosini omkhulu wokuthandazela ukuthula elizweni namuhla. Oqhutshelwe enkonzweni ye-Brethren in Christ Church. Izakhamizi zakobulawayo zithi isikhathi sesiside imigwaqo yalelo dolobho ingalungiswa. Ngokunjalo zithi kazisela themba lokuthi iza kufa yabuyela kusimo esihle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi yakhe emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshelwa eMelika khonapha eNew York namuhla. Waxwayisa ukuthi izijeziso zenotho athi zetheswa eZimbabwe kumele zisuswe ngoba zivimba intuthuko yelizwe. Umnangagwa uthe ilizwe lakhe lizama ngamandla wonke ukuthuthukisa uzulu ngokuqhuba inhlelo ezifana lokulungisa imigwaqo, ukulinganisa amathuba abesilisa labesifazana, ukwemba okutshiyeneyo, ukulima lokunye. Kodwa uthe konke lokhu kubuyiselwa muva izijeziso zenotho. Umnangagwa ubonge kakhulu amazwe akuzwekazi le-Afrika wona akhankasela ukuthi zesulwe lezi zijeziso.
We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and the African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal.
Umnangagwa uphinde wathi izijeziso lezi zibuyisela muva inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, ukuboleka imali emabhanga omhlaba wonke jikelele, ukwakha lokwethula imfundo elohlonzi, ukulungisela abantu indawo ezilamanzi ahlanzekileyo lokunye.
Sustainable socio-economic development is an indispensable imperative for the enjoyment of the fundamental rights of any people. The policy of devolution and decentralization has seen increased budgetary support directly to the local authorities. Communities right at the village, ward, and district levels are now making independent decisions and prioritizing their programs and projects informed by the most pressing needs at their level.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma ke lapho emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika namuhla. Umnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe laye ekhonapha eMelika uthi akumangalisi okukhulunywa nguMnangagwa.
Umongameli Mnangagwa ukhulume into ezinengi kakhulu. Kodwa ngokubona kwami bekungathi ukukhuluma nje kuphela ngoba masikhangela on the ground izinto azibalisileyo ukuthi iZimbabwe izimisele ukuzenza akubonakali lutho on the ground. So yilokho esingathi thina ngesilungu you talk the talk but you don't walk the talk. Because uNangagwa ubefunda nje ispeech asibhalelweyo esenza ungathi iZimbabwe ibonakale njengelizwe eliphumelelayo eliqhubekela phambili. Kodwa thina sisazi on the ground uduko lukhona. Mina ngibengifisa ukuthi ngabe ku-adresse izinto ezilegit ezibonwa ezi-experienswa ngabantu on a daily basis. Kube yi-focus yakhe ukuthi wenzane ngalokho njalo ngamacebo bani awafakayo ukuthi kuthuthukiswe isizwe.
Yes, siyabona njalo. Yeah, ukhulumene njalo la ngodaba bezijeziso zenotho.
Yeah, well, izijeziso zenotho, ama-sanctions, siyazi ukuthi iZimbabwe iyatshelwa from kudala i-America lamanye amazwe afaka lama-sanctions ukuthi yini okumele bakwenze. Indaba ezikhangelelana nama-human rights violations, indaba ezikhangelela ama-reforms ukuthi kube lama-free and fair elections. So izinto okumele ukuthi uNangagwa ngabe uyazi-addressa ukwenzela ukuthi izijeziso zenotho zikhishwe. Kodwa asikubone ku-addressa lokho. Instead uyablema nje kuphela ukuthi izijeziso zenotho ziyasiphazamisa ekuthuthukiseni ilizwe. Yena esazi ukubana yini okumele ayenze ukubana izijeziso lezo zikhishwe.
Umnumzana Dan Moyo ngolandela ezombusazwe ekhonapha eMelika. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Abantu abavela kunxa zonke zempilo babuthene kobulawayo namuhla emkhosini omkhulu okuthandazela ukuthula elizweni oqutshelwe enkonzweni yeBrethren in Christ Church eselokishini lelobhengula. Umkhosi lo uqoqwe ngumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance. Kubika uEzra Chisaspanda.
Babuye ngobuningi kulumkhosi kwahlatshelwa kwathandazwa abafundisi bamabandla ehlukene becela abantu ukuthi bengahlukumezani njalo bengalwi bebanga ezombusazwe. UReverend Hussein Sibanda ngumqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance yena ke uchasisa kabanzi ngalumkhosi.
Namuhla besihlangene lama singamabandla akobulawayo ama-churches ayehlukeneyo njalo ke besihlangene lama-political parties wonke eZimbabwe. Sikhangelele ukuthi sikhuthazane ukuthi kube lokuthula nxa sikhankasa njalo kube lokuthula nxa sisenza inhlelo zethu ezehlukeneyo ezamaphathi ethu. Kube lokuvumelana ngalokhu njalo sinanzelela ama-bishops ethu ade khona akhokhele abantu ekukhulekeleni ilizwe njalo lokuthi benze isivumelwano esokuthi bafuna ukuphilisana ngokuthula.
Umgcinihlalo wekomishini ebona ngokuthula lokuxolelana elizweni AA Peace and Reconciliation Commission, uJustice Selo Masolenare, uchazisa ngolwabo uhlelo lokukhankasela ukuthula.
Well, sihamba sesibona ama-different places, labanye abanjalo, lapho esingaletha khona, we preach peace wherever we go. The president has preached peace. Ukuthula, ukuthula. That's why that theme, ukuthula, ukuthula, is very, very important.
Amabandla ezombusazwe lawo aphiwe ithuba lokukhuluma kulomkhosi lapho athembise uZulu ukuthi azosebenzelana ukuze kungaliwa ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Jabulani Sibanda, umgcinihlalo webandla leZANU-PF kuprovinsi yakoBulawayo.
Uhlelo oluluhle belufuneka ukuthi luqiniswe kakhulu. Kade kungabe likukuhle abane ba ama-pastors belungisa into le, bakhuluma abantu bamobilayizwa baba baningi kakhulu endaweni enjengestadium, ngoba kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi ukubambana kutshona. Betsheliwe futhi beligqoka ama-regalia yenu, beke betshone bendawonye khona bebonta abachayani, kwehlukanwe ngembono, kuchasiselwe ukuthi why thina sinje, why thina sibona ngalindlela. And labakhokheli abakhokheli behlangane futhi labo bekhanye behlangana betshengisa abantu ukuhlangana, kwenza ukuthi kube lokubambana phakathi kwelizwe.
Obemele ibandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, unkosikazi Siphiwe Ncube.
Abantu balesifiso sokubana kube lokuthula elizweni. Abafundisi bayakhuthaza ukuthi kube lesifiso, kube lokuthula elizweni. Nxa sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo, kukhulunyiwe sibili abantu nxa bengakuthwala ukuthi babekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe labantu abakhulekayo abazi umlimo. Kumele basebenze ngokuthula besiyakhetha uhulumende abamfunayo ozabakhokhelela ekusukeleni kuka-2023 kusiya phambili. Kodwa kasazi ukuthi abantu bazakuthwala yini bonke ngendlela abafundiswe ngayo langendlela okukhuthazwa ngayo.
Ibandla lezapho lithi inhlelo zokuthandazela ukuthula elizweni azivamanga ukusebenza ngoba ekhona amabandla ezombusazwe aziwayo ukuthi athanda udlame. Umnumzana Andrew Ndlovu wezaphu uyafakaza lokho.
Hayi, lokho yimizamo yamachurch kodwa baqoqodwa ongezwayo la, ngoba umuntu oyalela kuphawa ongafuni amalungelo abantu, ongafuni ukunika ama-rights okuthi abantu babe kuma-political parties a-enshrined in the constitution ukuthi balelungelo lokuthi babe bazikhethele ama-party obukhokheli, kutshengisa bangavunyiswa ngama-church. Sibona ingani loyo leyo yikuthoba inyoka kuphela, kodwa vele akutshintshi lutho la.
Kulumkhosi bekulentsha eningi ethe yakhathazeka ukusetshenziswa ukulwisana bona bebodwa zinkokheli zamabandla ezombusazwe ngesikhathi sokhetho. Kungaleso sizathu okwazazana zintombi zodwa Dube oneminyaka engamathumi amabili 24 ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangayengwa ngokuzimali okuncane bengokuphiwa ngesikhathi sokhetho.
Abantu abasha lingasetshenziswa ngesikhathi sama-elections, isikhathi sesiphithiphithi lapho abafuna ukuvotelwa beveza inhlobo yonke yomnotho, besitshengisa lokhu basibonise lokhuyana sihawukele siyemukele senziswe okubi singabantu abatsha. Ngicela ukuthi kuwe muntu omutsha ungavumi ukusetshenziswa, usetshenziswa ukuthi ngemva kokhetho usale wena usebuhlungwini, usale wena ulwe mzwangedwa ukuthi wona kumbe wenze okubi uphiwe i-R5 ngumuntu omdala.
AbeZimbabwe Christian Alliance bathi lolu hlelo lokuthandazela lokukhuthaza ukuthula elizweni luyaphambili njalo bazabhoda izigaba zonke zelizwe kuze kuyefika ukhetho lomnyaka 2023. Ngimele 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Umka Job Skala uEllen umiswe emthethweni laba kamantshi namuhla esetheswa icala lokwephula imithetho yemigwaqo ngokutshayela imota kucele elingayisilo. Unkosikazi Skala ubotshwe ngolwesibili ngesikhathi esiyabona umyeni wakhe, yena oyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC oselenyanga ezintathu evalelwe eChikurubi Maximum Prison, labanye abalitshumi lanhlanu abebandla lakhe besetheswa icala lokuphehla udlakela. Umantshi uthe unkosikazi Sikhala kumele aphenduke enkantolo mhlakatheni ngenyanga ezayo lapho okuzathethwa khona icala lakhe. Uzathonisiswa evela ngekhaya. Igqwetha lakhe umnumzana Paida Moyo Sawurombe utshele iStudio 7 ukuthi akasiboni isidingo sokuthi unkosikazi Sikhala amiswe emthethwandaba ngoba icala aletheswayo kulicala elincane ayemele alihlawuliselwe ifayindi ngamapholisa. Amazwi kaSawurombe agcizelelwe lilunga le-TRIPC umnumzana Bednico Bebe yena othi lokho yikuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lakhe.
Lokho sokutshengisa ukuthi sibuswa nguhulumende ongalabuntu, sibuswa nguhulumende ongahloniphi amalungelo abantu. Umuntu oyephula ama-traffic rules uyanikwa itikiti ahanjiswe emthethwandaba nxa kuyikuthi khona yena usehlulekile ukuthi ahlawule leyo mhlawulo ayabe ayigwetshile. Kodwa ungazibone umuntu ebotha namuhle kanjiswe ekhotha ukusahla nge-traffic offence kutshengisa ukuthi kakusengomthetho lowo osusenzakala kodwa sokusenziwa kahle. Lokho sithi yipolitics. Ipolitics yokuzwisa ubuhlungu, ipolitics yokuthi abantu besabe, ipolitics yokwethusela nje ukuthi lababonayo besabe yiyo esisenzakala kathesi. Ngoba khonokho kwenziwa ngamapholisa ukuthi bathathe umuntu we-traffic offence amse e-court within 48 hours, akukho emthethweni. Amapholisa asebenza ngaphandle komthetho.
Lithi liyahlukuluzwa njengabamabandla aphikisayo, kodwa uMnangagwa simuzwe ekhuluma emhlanganweni we-United Nations namuhla esithi eZimbabwe umthetho uyalandelwa kanti lo mbuso wentando yeningi uyalandelwa lokhu esingathi i-democracy.
Uyabona uMnangagwa futhi alalo ukuthi uvele wamentwa umgabe umuntu akade ephila ngokuthi ayi-United Nations ayethuka, ephila ngokuthi ayi-United Nations ayeqamba amanga. Eqinisweni ilungelo labantu eZimbabwe kalivunyelwa. Kunjenje khonapha ungamangala ntunga uzwe kuthiwa uBhebhe ubotshiwe, kuthiwa ubotshelwe into ayikhuluma ku-Studio 7. Akula freedom of press, akula freedom of association, akula freedom of free expression. Akukho eZimbabwe khonokho. Uhamba umuntu omdala esiyachamba amanga, evula umzana achamba amanga. Yikho abantu kade bembuthanele befuna ukumjojabula ngoba bayazi ukuthi ulanda umuntu achamba amanga.
Ukuhlukuluzwa kwamalunga enu khona ungathi kuseHarare kuphela yini kumbe lasemaphandleni kungaba sokukhona?
Kuningi-ke kakhulu emaphandleni ke lina ama-journalist alila khonokho kade ngikutho ukuthi akula press freedom, alila ithuba kumbe intshukuntshu yokuthi liyekhuluma labantu abasemaphandleni. Abasemaphandleni yiwo abahlukuluzwa kakhulu ukudlula abasemadolobheni. Emadolobheni-ke kubonakala ngani bahlukuluzwa kakhulu ngoba phela ama-journalist labantu ontathela izindaba bonke bavele emadolobheni bahle bakubone bakukhulume. Ngikhuluma kunjenje-ke ntungamili kunabantu abade beyekhampe na kuwadi 2 ematopo bahlukuluzwe kakhulu kwaze bathelwa ama-tear gas khona ngale asizange sikubone kuphuma emaphepheni. Amunye wabotshwa wazwaya ekoti, ngikhuluma ubhadale 16,000 bond bail eGwanda Middle Street.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-TRIPC. Lanxa leli bandla lisithi ukuboshwa kwankosikazi Sikhala ikumhlukuluza, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko esithi unkosikazi Sikhala ungomunye nje wabantu abangamashumi ayisishiyangalombili lanye 81 asebebotshelwe amacala okwephula imithetho yemigwaqo kumkhankaso oqhutshwa ngamapholisa kulezi nsuku. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court namuhla wesule isigwebo esetheswa osakhulayo we-TRIPC umnumzana Makomborero Aruzivishe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala lokuphazamisa ukuthula ngokutshaya impembe. Wabotshwa wahlala ejele okwenyanga ezilitshumi wasekhululwa i-High Court nge-bail. Lanxa abahlali bakobulawayo besithi bayamukela ngenjabulo ukulungiswa kwemigwaqo yalelo dolobho esiwonakele. Vathi isikhathi sesiside ingalungiswa. Ngokunjalo vathi kabalathemba lokuthi iza kufa yabuyela kusimo sakudala esihle. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo ziqala ikhansili yaleli dolobho lohulumende ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo le esilamagodi-godi abikwa esebulala lezimota. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngemali abayitholileyo yokulungisa.
Idolobho lakobulawayo lilungisa imigwaqo ethile under i-Emergency Roads Rehabilitation Program, i-RRP2. Umsebenzi esiwuqalayo ufaka imali e-US 14.1 million evela ku-Emergency Road Rehabilitation Program, iphinde ihlanganiswa njalo le mali evela ku-devolution. Imali under Emergency Road Rehabilitation Program sithole i-US 12.9 million. Ngaphansi kwe-devolution sasesithola i-1.2 US million ngamadola.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ngemigwaqo ezalunyiswa.
Imigwaqo ezalunyiswa singathi ifika ku-38 kilometers lapho esikhayina khona i-regraveling, le reconstruction, le overlay and resales. Imigwaqo nxa siyikhetha ukuthi yiphi elungiswayo sikhangela idolobho lakobulawayo lili routine and periodic maintenance program. Sile program ekhangelayo ukuthi yiphi imigwaqo fanti ilungiswe nini and yiyo leyo iprogram esiyilandelayo.
Isakhamuzi sakobulawayo enkulumane umnumzana Patson Xaba uthi kuhle ukuthi isilungiswa imigwaqo kodwa udaniswa ukuthi ayisiyo yonke ezalunyiswa.
Ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo kuyicebo elihle lokuthi ivuselelwe ekulungisweni imigwaqo. Kodwa ke kudingeka ukuthi imigwaqo ilungiswe yonke. Siphatheka kabi njengezakhamuzi zakobulawayo ukubona eminye imigwaqo isala ingalungiswanga. Kukanti ke sikhangelele ukuthi aluba ilungiswa yonke ubulawayo asale ele migwaqo elungileyo.
Umnumzana Melusi Nyathi uvumelane loqaba ethi imali etholiswe ikhansili incane kakhulu.
Indlela sesincedile sibili izimoto kathi ziyafa. Sisebenza nzima sibili. Lama accident maningi ngenxa yemgwaqo le. So kunzima, so hayi nxa ukuthi simtshayela ihlombe ukuthi kalungiswe sikhansili. Simtshayela ihlombe sibili ukuthi kakwenze kube masinyane ngoba vele beseduzile ukuthi alungise imigwaqo. And okunye kumele ukuthi bekhangele amathenda la abanikanayo laba ukuthi benika amathenda abantu aba amakhampani akwanisayo ukulungisa njengabo-Pitman labo labo-JRG labo yibo amakhampani angalangcono nxa bebanika amathenda bangalungisa imigwaqo ngendlela e-right.
Umnumzana Noel Behane uthi imigwaqo yakobulawayo sekumele ilungiswe kutsha, hatshi ukuphetshela emidala.
Hayi, okwenziwa ngobulawayo kuhle, umsebenzi omuhle ukulungisa imigwaqo yethu. Bese kuyangisa kakhulu ungasakhanyi lokuthi sisesedolobheni, besisemakhaya. Sithemba bazalungisa dala eminye abayithileyo. Ibisiyingozi kakhulu imigwaqo yethu le, ibisiyingozi. Siyabonga balungise ke lale eminye eseleyo. Ngoba vela kusela mgwaqo phela kobulawayo, akusela mgwaqo. So,
imigwaqo engaphansi kwedolobho iyedlula amakhilomitha azinkulungwane ezimbili, 2400 kilometers, kuthi eyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, 75% ifahlakele, njalo isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, 50%, idinga ukulungiswa ngesiphangiphangi, ayisalungelanga ukuhamba izimota. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngu-Anastasia Ndlovu.
O uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abuye khona lequla labantu abacatshangelwa ukuthi bafika phose amashumi 89. Abanye bathi akulanto ebambekayo etholwa yiZimbabwe emhlanganweni lo, kodwa abanye bathi kubalulekile ukuthi uMnangagwa abe khona. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi endawonye loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeFreedom Alliance. UMlalazi usungula lingxoxo.
Kufanele ukuthi izwe lakithi nalo noma lihlangana nabanye abantu kukhona okunye engabe kumhlambe kukhona kusolekayo, kodwa ke inkokheli zonke mazihlangana kukhona abafundisana khona. Siphila esikhathini samanje ukuthi umhlaba wonke le kunezimpi kunani yonke into, ngakhangela ko-Russia abantu bayalwa, kodwa ke ma behleli phansi bekhuluma kungaba khona ukukhumisana komlotha. Kodwa ke ma bebalekelana kuyoba wese abantu bazoba kuphela abantu, kuthola ukuthi ma kulwa indlovu kulimala bona utshani babamthemba. So elami lithi kufanele ukuthi ubaba uMnangagwa mayikhokhele iZimbabwe afike e-United Nations, or every time akumele inkokheli yeZimbabwe ibe khona kumele abe khona.
Baba Ncube,
akusizi lutho ukuya kwi-United Nations imihlangano naleyo. Kungaba yikuvakatsha nje okokuqeda isizwe ngebantwini abadala. Uke wakutsho uMgabe onguye ufolomani wabo abafundisa konke ukuthi i-United Nations kayibisi lutho, ngoba angazaye khona phana kumele kube lokupimekayo phela azabuye kuphela, kodwa angiboni ekuya lakho. Njalo nxa kulalokho akutshoyo ubaba ukuthi i-disengagement, ukuthi abantu bazahlala nini beku-isolation, kumele ke kuchaze ukuthi i-isolation yakhona yavela ngani. Yindaba i-isolation yakhona ingabanga khona ngo-1980, wayingabanga khona ngo-1985. So ngokunye kumele sikukhangele khonokho. Mina ke nxa sikukhangele ukuvakatsha komuntu omdala laye esiya kuma labanye angathi la ulokujabula kancane, kungabe kuyinto enhle, kodwa akakulanto esizayithola thina la ilizwe, akakulanto elizayithola, akakula investment esizayibona.
Mlalazi, ungamphendula khonapho ke uNcube utsho ukuthi kambe kukhona okubambekayo uMnangagwa azabuyela lakho yini ekhaya, kumbe uyahamba nje ezifakele izandla esikhwameni?
Amazwe ethu mawukhangele i-Africa yona kumele by today ikhokhelwa kumuntu oyedwa, sibe ne-leader nje ikhokhele i-Africa. Kodwa ke thina sa-divide wakuthi sibe weak, sinabantu abazoba yi-54 njengoba sitsho babo uNcube ukuthi bahamba babuye bengaphethe lutho, ngoba obviously abantu bona lawo esiya kubo abasithathi njengabantu, ngoba bayazi ukuthi basihlukanisa. I-Africa kumele ngabe manje ilwisa ukuthi sihlangane abantu bamnyama sibe ama-Africans, singabi le nto amabantustani akhandwa yibo bona la bantu abase-New York abelungu abasikhandela ukuthi ithole ukuthi izwe elincane njengeBotswana oSwatini but yizwe. So ukubuya bengaphathanga lutho angikhona ukuthi nomenta kungaba nenkokheli ethandwa yibo bona la bantu esiya kubo ingale kuyiphethe anything, ayikho into ezokuyiphethe ngoba bafuna bona ukuthi ubanwaye emuva, ngeke bayinwaye emuva. Kwesibonayo noma ukhangele besikhona ngapha eNgilandi ngokungcwathi ngibonile ukuthi baphathe izinkokheli zakithi ziphathwe kanjani, nalezi ezinye eziyabe zithwele ukuthi bayatshayela izandla ukuthi ize lithole inkokheli abayifunayo nayo bayiphathe ngaleyo ndlela, bangidide the buses like yabantwana besikolo. So kubonisa khona ukuthi thina abantu bamnyama kunokuthi siloku sigqokana sixabana nenkokheli zethu, kufuneka kube nendlela ukuthi singabambani soba stronger than inkokheli zethu. Inkokheli ama-politicians abanepower ngoba sihlukene. Sina sihlukene yikho singagcinanga bakithi.
Ye, siyakuzwa kakhulu Mlalazi. Iphoso lokugcina khonapho Ncube.
Uyavuma ukuthi akulanto abazabuya nayo. Bayekwejisa. Okwejisile ungcono uyakacuphe lokungamazambane ugogo wayifaka ku-fast court afika sinike lathi abazulu. Manje lokhu kukwejisa lokhu abakwenzayo akulanto okuzayiletha. Ukhuluma nge-Africa. Kambe bangavuma uMnangagwa ukukhokhelwa ngumuntu we-Africa kusehlula ukuthi eZimbabwe kube lo muntu ozakhokhela, kumele kube nguye yedwa. Even e-Africa uzafuna kube nguye. Into yakhona izakwehlula still yona ke.
Kwanele, siyabonga olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo